Osiphathendeni bebezihlalele ezitaladeni sikasodeni phakathi kuka-3rd lo-4th Avenue beziqhubela umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe emphakathini bengelakwesaba. Uhulumende usethule umthetho omutsha olawula ukuba osiphathendeni bagwetshwe iminyaka efika elishumi uhlala ejele nxa bethe batholakala beqhuba lo msebenzi ezitaladeni. Lokhu kuza ngesikhathi iZimbabwe ibhekane lenhlupho zokungahlaliseki kwezomnotho osekudale usilela kwempahla eningi ogoqela yona imali ngokwayo, amafutha ezimota lokunye. Osiphatheleni abaxoxa lomsakazo bathi bazaphuma lamanye amaqhinga okubalekela amapholisa ngoba kuyiyo yodwa indlela yabo yokuziphilisa. Mnumzana Gilbert Mathe ngomunye wamajaha wabaphila ngokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe othi kakula ngenye indlela njengoba kungela msebenzi.
Njengomuntu ophathisayo emgwaqweni ongusiphatheleni, yiyo umsebenzi ke engiwenza ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi. So lokhu ngikwenza ngoba imisebenzi kakukho, njalo lokhu engikwenzayo ukuthi abantwana baphile. So umthetho omutsha lo okuthiwa ungatholakala uphathisa imali emgwaqweni uyabotshwa iminyaka eyi-10 akusijabulisi kakhulu, nje yinto ezayenza ukuthi impilo zethu labantwana bethu kube nzima.
Umnumzana Morris Nkala ocubungula ngezombusazo ukuthi kuyize ukufaka imithetho efana lale ngoba labo abathumela ospitaleni ezitaladeni kuyiziphathamandla ezingamapholisa lezikahulumende.
Ah, singakuthini thina sibonga zothi imithetho sijile laba abathengisa izimali sokumele babotshwe abo-10 years, but lokhu sibabone emgwaqweni lo. Simanga ukuthi kati bona bavele basebenzele obani, ngoba iningi labo sizokuthiwa abanye abafazi bamapholisa, abanye basebenzela bona abakhulu abayi babenza leyo mthetho. So ikukhuluma nje sicabanga ukuthi bazasusa emgwaqweni bona bengasoze basuswa, bazahlala beyithengisa imali ngoba bakhona esibazi ukuthi bayifuna i-foreign currency abazahamba bayisebenzise.
Amandla emali yohlobo lwe-bond note lokhu iphansi lapho iqathaniswa le mali yakwele South Africa i-rand, ngoba kunje i-bond note elilodwa libiza amarandi athoba munemunye 9 rands, kuthi idola lakwele Melika libiza amarandi alishumi lantathu 13 rands. Imizamo yokuxoxa lamapholisa ngalolu daba yehlule. NginguPraxedes Jeremiah weStudio 7 ngiseWashington DC, lapho bengilibalela udaba olulotshwe nguVusisizwe Mkhwananzi owendaba zeStudio 7 eseGwanda.